Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtuaga zomu se ola mugela emoye ni ngolesi sana mshaka 12 kunhlola nja 2021 nguntunga milinku mo enda venize kuseni lamsa nje kukupe abantu abangamachumi pose amavili ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo
kuyatshengisa ubala umumo okukhona eZimbabwe ukuthi amalungelo abantu awahlonishwa
kulandela ukuchothozwa kwawo nguZulu amapholisa athi aphambanisile kakhulu ngokubopha owesifazana labantu abakhe ababili abancane
mbona defense team ka Trump ilomqanso
amagqwetha kamnumzana Donald Trump azaqala namuhla ukuvikela kucala lokuphehla udlakela aletheswa yo zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisishiyangalombili lanhlanu 85 belomkhuhlane lo lokho kukhuphule inani lasebebanjwe lomkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,949 asebefile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu phose amane 1,382 Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96,845. Emhlabeni jikelele usuhlasele abangu 107 million njalo wabulala abangu 2.3 million ngokutsho kwe Johns Hopkins University. Kulandela ukusolwa kwawo nguZulu amapholisa athi aphambanisile kakhulu ngokubopha owesifazana weHarare labantu abakhe ababili abancane ababonakale kumfanekiso osabalale enkundleni zokuxhumana. Owesifazana lo ubevalelwe enkambeni ye-Rhodesville eHarare labantu abakhe abangaba bengamawele njalo abangaba beleminyaka emithathu kusiya kwemine. Umthetho uyakwala ukubotshwa kwabantwana. Ngokuvela komfanekiso wabo abalwela amalungelo oluntu loZulu jikelele bachothoze kakhulu amapholisa okwenze isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi wethula umbiko esithi iphutha elinje kalisoze liphinde lenzeke. Ute sebeluphenya loludaba njalo wathi amapholisa ayawahlonipha amalungelo oluntu lawabantwana. Ukuhlaziya loludaba sixoxele gqwetha umnumzana Kulahove.
Lo mfanekiso uncedile ukusipha umbono kulokho okwenzakala phakathi kwamapholisa labantu abasolelwa ukuthi benze amacala kanye lezibotshwa zeZimbabwe. Kukaningi kusiba lezikhalazo ukuthi amapholisa eZimbabwe uma esenza umsebenzi wawo ayephula imithetho njalo ayahlukumeza abantu abasolelwa ukuthi bephule umthetho. Ngakho ke leyi kuba ngeyinye yemizekeliso ekhona elizweni lethu njalo ngiyathemba mina ukuthi uma kungabanga lokuthi umfanekiso lowo uthunyelwane kubo WhatsApp la kubo Facebook la kubo Twitter bekungeke kwaba into yalutho ukuthi abantwana lawo bobabili babanjiwe belonina kumbe lesihlobo sabo. And uzothola ukuthi ngathesi ngesikhathi se-COVID indaba zokuthi abantu abagqoke ima-mask, indaba zokuthi abantu abalangcwadi zokuhambisa, kungani kunike amapholisa entshukuntshu yokuthi behlukumeze abantu beyephule imithetho ngamandla, especially imithetho yabathi ngama-human rights. Ngoba uyala njengoba betshilo ku-statement sabo ukuthi abantwana bebanjwe kanye lo muntu oselelwa ukuthi uyenze icala. Ngakho-ke into edifanele yenzeke ukuthi uma befuna ukumbamba umuntu kumaselo bezitokisini bekumele bedinge umuntu ongabuya ezogcina abantwana bengekho labo esitokisini, ngoba kade uma sebebafake esitokisini sekungathi labo abantwana bayaswelelwa icala kanti bona bengazilutho.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi uthi ukubotshwa kwabantwana laba kube liphutha, njalo okuliqiniso yikuthi njengamapholisa bayawahlonipha amalungelo oluntu njalo bayawahlonipha amalungelo abantwana. Ungathini ngalokho?
Amazwi esikhulumi uNyathi kanye lamazwi eminister ye-Home Affairs eyiyo ebheke ukusebenza kuye kwamapholisa, izikhathi eziningi avame ukuba ngamazwi aqondileyo, kuba ngamazwi athi hayi thina siyahlonipha umthetho, siyahlonipha amalungelo abantu, siyahlonipha even isisekelo selizwe esithi yi-constitution. Kodwa uhlupho yokuthi izenzo zawo amapholisa zikhuluma ngendlela ephezulu kwamazwi lawo amahle abawakhulumayo. Lowo mfanekiso ngomunye wezenzo eziningi abantu beZimbabwe abakhala ngazo. Sikhuluma ngokukhohlakala, i-corruption, sikhuluma ngokuthi wona amapholisa kwenye izikhathi yiwo aphambili ekuphelani umthetho. Kodwa nsuku le mini asiboni kukhona okwenziwayo ukuthi mbe amapholisa aphambanisayo ebotshwe loba exotshwe umsebenzi.
Umnumzana Kuda uve ligqwetha. Sixoxele linye njalo igqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Kuyatshengisa ubala umumo okhona eZimbabwe ukuthi amalungelo abantu awahlonitshwa. Abantu fanele bevikela ukudla ngozika uphambaniseko kwamalungelo abantu, ikakhulu amalungelo abantwana. NgesiNgisi kule nto kuthiwa yi-criminal division, ukuthi abantwana abaphiki or abahanjiswa emthethwandaba njalo bavalele emthethwandaba. Kodwa khanye into yelokhu iqhubekela kakhulu eZimbabwe phambili. Ungakhumbula ukuthi last week kulo ntombazana kade valele futhi eChinoyi ngokuthi uphambanise imithetho ye-COVID kade le 16 years, ugcine phuma sikhitshwe court. So kuyatshengisa ukubana amalungelo abantu awahlonitshwa, ikakhulu abantwana. Kufanele amapholisa abanayo bavikela uphambaniseko kwamalungelo abantwana, kodwa sifuna kuyibo baqhubele phambili ngodlame baphambanise izinto. Okwesibili, maybe singabatshela ihlombe ukuthi for the first time bavuma ukuthi baphambanisile, but kufanele kube into ephelayo. Njengoba umuntu emthethweni elingana, kufanele sibone la amapholisa maybe lo officer in charge ovumile ukuthi abantwana labo befake ekhejini kumbe esibayeni, kufanele simbone echajwa ehanjiswa emthethwandlawo. Sivumele umthetho wenziwe lokho kufanele kuyenzakale ebantwini kwanje.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Lanxa ibandla le-MDC liyingxenye yenkulumo ezenziwa ngamabandla aphikisayo amancane le-ZANU-PF phansi kwepolati, ibandla leli lithi umkhokheli walo omutsha umnumzana Douglas Monzora kasoze aphatheke emhlanganweni wepolati oza kwenziwa namuhla. Isikhulumeli sikahulumente umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umhlangano lo uzaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kodwa akatshongo injongo yawo. IMDC yayiphatheka kupholati isakhokhelwa ngonkosazana Thokozani Kuphe. Isikhulume lisaleli bandla umnumzana Witness Dube uthi basazohlala phansi bakhulumisane ukuthi njengebandla bami ngapi kudaba lwePollard njengoba sebelomholi omutsha.
IPollard njengokuyazi kwethu sonke lidale labantu abancintisa kukhetho olwadlulayo ukuthi babe ngomongameli welizwe. Njalo thina njengebandla leMDCT okwamanje sesikhokhelwa ngubaba ongazange ancintise njengomongameli kukhetho lwedluleyo ubaba uDouglas Monzoro. Kanti njalo silalo elinye ilunga lomhlangano weMDCT elingumama uThokozani Khuphe elancintisayo njengomkhokheli welizwe leZimbabwe ngokuswelakala kwenhlanhla kasaphumelelanga. Ngakho ke udaba lwePollard kusala udaba okumele ipha athi iluhlaziye iluhluze ibone ukuthi izalophatha ngayiphi indlela. Kwenzekeleni kwalokho ke kumele umama uKhuphe abe ngumuntu okhona ngoba uyaphatheka kulolo daba. Kanti njalo kumele ingatsha zonke zebandla ziluhlaziye kabanzi ukuze zilethe umkhombandlela ozaletha ukuthi siqhubeka kanjani ngalolu daba.
Kunkulumo elithi kumele zigoqele umuntu wonke lifuna kukhulunywe ngani kahle kahle?
Ngivumele ukuthi ngingayibambi ngekhanda mphephethwa ngoba ibandla likhethe iqula eliza kukhokhela kulezo ngxoxo lilimelele. Ngakho okunengi kuza kumunyathwa lugwalo oluza kuphathwa yilabo abazabe besimelele njenge-MDCT. Kodwa engingakutsho ngikuveze ukuthi njengebandla le-MDCT esikukhangeleleyo ukuthi abantwana bonke beZimbabwe ngokuchiyana kwabo ngobunengi bethu kumele sihlale phansi sifake amakhanda ndawonye ukuze silethe izixazululo kumbe impendulo kubo bonke ubunzima esikhangelane labo, kungaba kwezepolitiki, kungaba kwezemkhonomi, kungaba kwezendlela esihlalisana ngayo kumbe esihleli ngayo njengabantu. Kumele sibambisane ukuze sithole impilo engcono kulale esiyiphilayo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Inyathelo likahulumende lokuhlela ukuthi imigwaqo yakuleli yonakale okwedlulise amalawulo i-state of disaster ngesiNgisi selamukelwe ngemibono ehlukeneyo, abanye belincoma kodwa abanye besithi bazayicela isivuthiwe ngoba uhulumende engohlala engafezi izithembiso zakhe. Isinqumo sikahulumende lesi sitsho ukuthi kumele adinge imali ngesiphangiphangi alungise imigwaqo yona egejwe lizulu njalo lakhukhula amabholoho. Amanye amagodi asemigwaqweni abikwa ebangele ingozi ezibulalise abanengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Spanda.
Ngempela ivele yi-state of disaster, impilo zabantu ziyachabalala emgwaqweni, amabriji ayawa ayahobokela. Ngikhuluma kanje nje emgwaqweni wekezi izolo kube lengozi ebuhlungu kakhulu ebangelwa ngeyokuthi umgwaqo ufile, izimota zehle hambana zachayana kwafa abantu. So kuyinto ikwenda kwenzakala nsuku zonke nje emigwaqweni etshiyeneyo kuzibangelwa ukuthi imigwaqo ifile, uhulumende ubengaqakathekisi ukulungiswa kwemigwaqo kumbe isingakuthi infrastructural development okweminyaka eminingi kakhulu. Ikakhulu futhi ngangapha kwelemandebeleni khona bekuwesi ngoba besivele sileminyaka eminingi singelahulumende, uhulumende engasinaki engelandaba lathi.
Abanye bathi umphathintambo osandakhethwa owe-transport umnumzana Felix Mona kukhanya ewazi umsebenzi ngoba nguye ongaba ephume lalesi sinqumo sokubana imigwaqo ilungisiswe. Ungathini wena ngalokho?
asifuni kucabangela ukuthi umnumzana uFelix Mona ufike eofisini izolo namhlanje sephumele lesi sinqumo. Ngithanda ukwenza into ethiwa speculation. Kodwa ke ngicabanga ukuthi uhulumende jikelele iminister ye local government uJulai Moyo la ubevele kwazi ngoba eminingi imigwaqo leyi eminye ingaphansi kogatsha lwakhe ezwe local government ukhangelwe ngokubusa kwezabelo ama local authorities ayehluleka ukulungisa imigwaqo angaphansi kogatsha lwakhe la angabe engomunye obelesandla kulokho.
Khona ubona kuzayenzakala na ukubana imigwaqo ilungisiswe kuhle kungela inkohlakalo?
Asazi ke lapho ngoba kahle kahle eZimbabwe i-corruption isiphakathi komkantsho we ukucabanga kwabantu lama-institutions ethu lama-systems ethu. Ambona ukuthi kuzaswelakala ukuthi kube khona ubungilimbani obungaba khona lapha lalaphiyana. Kodwa ke kasilinde sibone ukuthi kuzahamba njani. Into eqakathekileyo ukuthi njengoba kwenziwe i-declaration ye-state of disaster, lokhu kutsho ukuthi laloba ngubani owanelisa ukuphatheka ikakhulu inhlanganiso ezizimele ama-NGOs, i-business, ukuthi kule state of disaster kutsho ukuthi uhulumende uyavuma ukuthi laye udinga uncedo lokuthi kulungisise imigwaqo.
Umnumzana Angliston Spanta uhlaziya ezombusazwe. Inkampani yeZesa Holdings ithi amagesi asephungukile elizweni kulandela ukutsha kwengxenye yesitishi seWange Power Station kuThange, njalo ixwayisa umphakathi ukuthi awalondoloze. Kumbiko ewethule izolo, inkampani le ithe amagesi ehle ngamamegawatts angamakhulu amathathu kulandela lesi sehlakalo. IZESA ithi umlilo lo olumathe kusigaba sika unit 1 utshise intambo zamagesi lokunye okumqoka lanxa nje yenelise ukuhlenga okunye. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga olilunga njalo leMDC Alliance.
Ukusha kwamagesi eWange kungabisela izwe emuva ngoba uyakunanzelela ukuthi even angakazi amagesi vele abeshoda, kukhangelela ukuthi mhlawumbe kusalungiswa kukhayipha amagesi engezelelwe. Esikunanzelelayo futhi njalo yikuthi kube lobuchapha obukhulu. Kuyasidanisa thina singabantu belizwe uze kuthiwa idizili ichithekile kwaze kwabamba lowo mnumatho ukuthi abasebenza kuleyo ndawo yokumele bahle bakunazelile masinyane. Amagesi azasihlupha sibili kuze kulungiswe ngaleso sikhathi kuzathatha isikhathi.
Bungcono yini kumbe osomabhizimusi labanye lokhu kubaphethe kubi ukusilela kwamagesi?
Okwamagesi wona ngokwawo besiwabona, kodwa sesilohlupho lokuthi kulabantu abatshontsha iy'ncingo zamagesi lekwesithi i-opa. Abantu labo bantshontshe kakhulu kulesi sikhathi iposo ilizwe lonke. Kodwa okusidanisayo yikuthi lapho ezithengiswa khona ophatha amandla kwalabo abasikhokhelayo yibo abanikazi bamakhampani abathenga lawo makhupha ayiletha imali eningi e-South Africa, ngoba uyananzelela ukuthi amarule ihambe egcwele amakhupha wona lawo esiye South Africa. Zimuzi ukuthi bona bathenga leyo khupha isuka ngayo lapho kufakhupha leyana bangayithatha iyemelelwa khona baboshwe. Manje inkinga nje hhayi bazihambela nje santando labo banikazi labo bathengi, kodwa bayaziwa phela abanikazi bamakhupha. Ungananzelela futhi kobulawayo lapha sivele iproblemu yamanzi. Amanzi njewana izulu lisina kangaka, umuntu uyazibuza ukuthi amanzi azashoda njani, amadamu ayachitheka kunjani. Kuzinanzelela ukuthi hhayi amagesi ayiwo apompa amanzi incingo zijontshiwa zijontshwa nje vele abantu bekhangisa.
Umnumzana Albert Mhlanga ngosomabhizimusi. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. inkundla yezim live ithi umeli wenotoni edalele parlamente umnumzana Themba Mliswa obotshwe izolo eseteswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus uzamiswa enkantolo namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi obengumeli weZimbabwe kwele Mozambique obulawe ngomkhuhlane wecoronavirus umnumzana Douglas Nyikayarampa uzabekwa eHeroes Acre kusasa. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 omuhle sizwe sikamthwakazi omuhle ngezindawo ngezindawo ngibingelele kuzonke izindawo enkabeni zemhlaba esigcwele khona sonke singabantu baseZimbabwe kakhulu abasakazi bethu abasiphathele inhlelo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu usiphathele inhlelo ezindlela ngakho awuhlele indawo zakithi zasekhaya. Ngithi hayi siyabona madoda esimo sasekhaya impilo esikiyo ukuthi izaphela kwenzenjani madoda, hayi asilweni layo, asilweni layo zihlobo zami. Ngithi nje ngifuna ukuphawula laphana kule ndoda enyizwe namhlanje sithi yona ile complain mhlawumbe kulezi ndaba zasekhaya ukuthi why kufundwa ilanguage eyi-1. Mina ke ngibona ngathi kufanele ukuthi lathi sithuthukeni njengamanye amazwe kumbe njengomzansi esihlala kiwo lawo. Siyabona ukuthi ma ufuna ukungena esisuthwini kumbe esizulwini kumbe esixhoseni kumbe esitswaneni kumbe esithanganini ungena kuleso stitch uvule kuleyo ndawo. So lathi ufanele silwele ukusele i-freedom naleyo njalo, but singalweli ukuthi mhlawumbe abasakazi amalanguage wonke. Vele angeke amalanguage wonke esakazwe esitishini esiyi-1, ngake sizwane ngoba phela kuyasakazwa 5 minutes 5 minutes. Yiyo indlela engibona ngayo sihlobo zamina. Ngisithi lami ngilo mbuzo ngalo baba kuthiwa ngugawulo kathena vele uhlala kuliphi ilizwe mayelo kehlala ehleka into ezi-right ekhaya banohlupheka kanje kumbe lule lakhe ilizwe yedwa khonale. Hayi sihlobo zami ngake ngibumude kakhulu, ngiyabonga mbuliso wonke umphakazi omuhle. Ngithi siphilane madoda, philane sihlobo, silweni impilo ezizadlula kiyo. Ngiyabonga mina ngijahala lapha lesholotsho esigabeni sasenanda esizweni sakonkomo. Ngiyabonga kwamayeza, uNkulunkulu agcine liphephile. Amen.
Kubasakazi baka Studio 7, igama lami ngumeli Qiniso Ncube, ngilapha eGwanda North esigabeni seNqameni. Siyalibonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo ukusilethela izindaba eziqondana leZimbabwe. Siyabonga kakhulu. Indaba engithintayo mina yile indaba ethintwe ngubaba SK Moyo, umgcini sihlalo weZMPF, okhuluma ngokuthi kulokusolwa isola abantu osomabhizinisi isi ukuthi abathembeki bakhweza intengo njengokuthanda kwabo. Kungabe kunjalo sibili, kodwa izinto zonakala phezulu nakhona ngale ngaphezulu kulokunye ukukhune ngokungahambi kuhle. Okungaba kuhle ukuthi ke sizwe bona njengabakhokheli besola besolana bona bodwa, kambe kusho ukuthi bona bathembekile yini, benza kuhle yini. Akula organization engaswela umuntu oyedwa osolekayo. Ake sibeze besolana bona bodwa, bangasoli osomabhizinisi, kabasolane bona bodwa. Kuze udaba lwe-vaccination le okukhulunywa ngayo, okwenza ukuthi abantu banganabala kuqiniso lokuthi i-vaccination leyi ingeyeqiniso yini, izasiza abantu yini, yikuthi kuvele kukhona ukungathembeki elizweni. Akula muntu othemba omunye umuntu, abantu abasathembeki, lengatsha zikahulumende azisathembeki. Yikho abantu abaselaqiniso ukuthi into le izobasiza yini kumbe izobabulala. Otherwise nxa iyinto ezobasiza, uhulumende lomlando omkhulu ukuthi asize abantu, ancedise abantu, abhatalele abantu. Abantu balohlupho lokusweleka kokudla, balohlupho lokudinga izinto zokubaphilisa. Bazayithatha ngaphi imali yokuthi babuye bathenge futhi i-vaccination leyo? Imali yakhona izavela ngaphi?
Salubonani, mthakazi omuhle, elinjani lapho elikhona kundawana zonke la elizama khona impilo engcono, elizama khona impilo engcono zihlobo zami. Mina igama ngangustanley esibonga ngoduke ekhangisekhezi, kodwa kwamanje ngisegoli. Engiza zihlobo zami, alo msebenzi oyenziwa izanu ekhaya, ngabe siyisizwe semathebelelendi siyahlanganisa izandla sibumbe mhlawumbe into ezosincedisa singimathebelelendi
ndike sithi kuphuma kancane izinto zezizalo ngoba mangithi ngiyakhangela kahle ngalokho kwenzeka ekhaya abantu eMatabeleland alila sabelo nesincanyana okwenza ngitsho njalo kushone umuntu esiNdebeleni kweminye imisebenzi emikhulu izimpathamandla zelizwe endaweni yokuthi njengesikhulumi sesingundlovu sijile ukuthi ngabe kuye kwabhekwa futhi ngasoluhlwini labantu eMatabeleland urecover ureplace umuntu waseMatabeleland endaweni kaShaba laphaya kodwa kuye kwalandwa elinye isela kwalandwa omunye umbulali esinye isikhohlakale ukuthi sizohlala senze ubukhohlakali baso ngamandla kutsho khona lokhana kuyinkomba zokuthi siyisizwe seMatabeleland angeke safa savusa ikhanda njalo ngezinye zezinto endlela ngizitshela abantu beMatabeleland ukuthi ake sithini siyisizwe sikamthwakazi siphume nini la esingamukeleki khona asamukelekanga thina singabantu beMatabeleland embusweni uphethe eZimbabwe njengamanje nali isela elingumnangakho isela lesela lehlala lesela noma yini futhi bengingajabula kakhulu ma kungenzeka ukuthi imeseji yami ifike kwezinye zalezi zinkohlakale zikwazi ukudlulisa lo mlayezo ukuthi sithi singasizwe sikamthwakazi sicela ukuthi bake bafunde ukusihlonipha angeke sithi thina silwa nomkhuhlane ofana nalokhu ubhebhetheka njengathi uhlupheka kwelizwe leZimbabwe kube kukhona umuntu oyimplimenta umthetho eqedeni angawuncedi angawusebenzisi kanti kutshona ukuba umongamela kusho kukhombi na ukuthi kufanele ukuthi wena ube i-role model yabantu abaphetheka
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. I-World Health Organization ithi ijekiseni ye-AstraZeneca kumele isetshenziswe lasemazweni afana le-South Africa lapho kulomkhakha we-coronavirus omutsha. Elenyu Zealand selethe seyisijeziso iziphathamandla zebutho lakwele Myanmar elisanda kugenqula uhulumende okhethwe nguZulu. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abachuchisi bebandla lamademokrasi bagcibe ukuhlela icala lokuphehla umvukela abalethesa umnumzana Donald Trump izolo. Ukutoniswa kwecala leli kuyaphambili namuhla ingqobe isikumagqwetha kaTrump ukuthi amvikele ukuze engadliwa licala. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Okwakathesi esikubonileyo sibona ngathiwa ama-Democrats have managed ukuchasisa lokutshengisa abantu ukuthi ilizwe leli eleAmerica belisizoba lo dictator ngathiwa izinto lezi zaphumelela. So sibona ukuthi hayi bayenza umsebenzi wabo batshaya into ehambayo.
Nxa sikhangela indlela abatshutshisi bamademokrati ababeke ngayo udaba lwabo ubona amagqwetha kaTrump eluphatha njani lolu daba?
Sizabona ukuthi baza iveza njani le ndaba besithi vele kwakuhamba njani and why umongameli welizwe uTrump engavimbezelanga abantu labo ukuthi bengayenzi into ezinjalo to be very violent nearly to the point of creating a mass execution. So mina mbona defense team ka Trump ilomqanso.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. kupupe abantu abangamachumi pose amavili 18 ngomkhuhlane we-coronavirus yeZimbabwe izolo. Ngemva kokucotozwa nguZulu, amapolisa athi aphambanisile ngokubopha owesifazana labantu bakhe abancane ababili. Amagqwetha kamnumzana Donald Trump azaqala namuhla ukumvikela kucala lokuphehla umvukela aletheswayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.